Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 14 kuLwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lamhlanje uza kwethula uluhlu oluhlela indleko zikahulumende ezomnyaka ozayo i-2020 national budget.
Into enkulu ezikhangeleleyo ukuthi kube lezi singathi stability kwi-economy, ngoba into ezikhangeleleyo kade ezibona lilizwe livuka kulenye indaba litshone ngenye indaba.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-ATUS ephakathi kokukhalala umsebenzi okwensuku ezimbalwa ngeviki ngoba ifuna ukwengezelelwa iholo ithi abantwana bacitshe baswela ababalisi bokubahlola lapho bebhala umhloliso edolobheni le-Victoria Falls izolo.
Ntemba liyezwa okwenzakalayo kwabanye la amadokotela songizathiwa yesebexotshwe abangaka sebemisa abangaka, but thina lokhu asikwethusi ngoba vele uhulumende unjani, cha engafuni ukuthi alungisile izinto, thina sifuna ukuthi aboni.
Ngemva kweminyaka emibili yabebutho leZimbabwe besuse umnumzana Robert Mugabe esihlalweni ngodli, sixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa ezithi selichabalele ithemba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa angenza ngcono kulomgabe.
Ngelanga kusiyabuthanwa kuselebrethwa ukuthi umgabe afukwe kube yilast push, abantu bawungamelanga ukuthi bakwenze lokho ngoba kwasuka kwasekubonakala engathi bathi bona ikhu iright.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube namhlanje uza kwethula uluhlu oluhlela indleko zikahulumende ezomnyaka ozayo i-2020 national budget. Inhlanganiso ezimela izisebenzi ezigoqela i-ZCTU lezimta zithi umnumzana Ncube kumele aphe ingatsha ezifana lolwezemfundo olwe-social welfare kanye lezempilakahle imali enengi. Zithi njalo kumele uNcube aphe izisebenzi zikahulumende imali ethe xaxa ukuze zengezelelwe iholo lazo. Odokotela sebelenyanga ezimbili bekhalele umsebenzi phezu kodaba lweholo, kanti lababalisi labo kabasayi emsebenzini nsuku zonke ngoba besithi baswela imali yokugada amakhombi lamabhasi besiya emsebenzini. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko. Waqala ngumbuza ukuthi kuyini uZulu amele akukhangelele kuli budget ethulwa ngesikhathi lizwe lisebunzimeni obukhulu kakhulu kwezomnotho.
Into enkulu ezikhangeleleyo ukuthi kube lezi singathi stability kwi-economy, ngoba into ezikhangeleleyo kade sibona lilizwe livuka kulenye indaba litshone ngenye indaba. Sifuna ukuthi-ke sithole amathuba loba isikhathi sokubana senelise ukuthi siplane, sehlukwanise ukuplana loba yini esikwenza ngoba isiphi isikhathi, yikho sikhangelele ukuthi kwenzakale njalo, sikhangelele ukuthi aqondise indaba ezenza ukuthi osomabhizimusi lamakhampani enelise ukusebenza esikhangeleleyo ukuthi kukhangele indaba ze-productivity ukuthi i-government yonangokwayo ingangenela njani njalo incedise ngayiphi indlela ukuthi amakhampani abe productive.
Kungatsha zikahulumende lapha ekuphiweni kwazo imali, yiziphi ofuna zihambe phambili ziphiwe imali eningi?
Lapho siyasikhangelela ukuthi ingatsha enjenge-Ministry of Health ibe neyinye enikwa imali eziningi kakhulu, ngoba ungakhangela kathesi indaba yabodokotela ukuthi behlule kuya emsebenzini, ikwesebenza ukukhangela ukuthi ingatsha ye-Ministry of Health layo ibona ngani iyaphiwa imali engenza ukuthi usebenze, njalo ukhangele lophahla lwezemfundo lalo lukhangele lulendlela yokuthi lungancediswa kakhulu sibe sesiya kwi-industry njalo sakangela kuwana labo lava abe tourism abayibale different currency lobo agriculture ancediswa labo kakhulu.
Ugatsha lwe agriculture olwezokulima yebo lutshona luphiwa imali ethe xaxa kodwa okuphumayo kuyakhanya yini ishoko?
Kufuze njengesizwe senelise ukuzilimela isikafu esifanelayo ukuthi sidle sisuthe. Yikho kuqakathekileyo. Siyakwazi ukuthi ngalesi sikhathi kule ndaba ezinkulu ngaphandle kwendaba ye-command agriculture engalo mkhosi omkhulu. Njalo esekufuze kwenzakala kade esekufuze kubana labalimi sebebanjwe ngesandla esihle for isikhathi eside. Nxa bengasenelisi ukulima sokufuze betshiyane lamapulazi bethu abakwanisa ukulima siye phambi njengelizwe.
Udaba lwezisebenzi zikahulumende ezitshona zikhala ngeholo eliphansi ufuna aluphathe njani?
Izisebenzi zikahulumende kufuze akhangele ezinye indlela ezingancedisa izisebenzi lezi ezingakhulumi ngemali phakathi. Lapho siya sikhangele ukuthi abanike singathi ngama-incentives ngama-allowance ayengasi imali ngoba ungananzelela kungakhwezi iy'holo zabo. Kuyaletha inflation eningi kakhulu because uhulumende e-biggest employer. Loba ukuthi laba abantwana babo ezikolo zikahulumende bengabhadali imali, into ezinjalo, into eziyafisa zikhangele ukuthi zenzakale.
Lo ke ngumnumzana Reggie Shoko ocubungula ezenotho ubexoxa icingweni lo ntungamile inkomo weStudio 7 ekwabulawayo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe ATUS ngamafitshane ephakathi kokukhalala umsebenzi okwensuku ezimbalwa ngeviki ngoba ifuna ukungwezelelwa iholo ithi abantwana bacithe baswela ababalisi bokubahlola lapho bebhala umhloliso edolobheni leVictoria Falls izolo. Inhlanganiso le yethule umbiko isithi uhulumende uze wadinga ababalisi abavela ezikolo zeBabab, Chinotimba leChemabondo Primary Schools kulelo dolobho ukuthi bayehlola abantwana esikolo seMosiwaya Dunya abakade bebhala iphepha lakuqala lehistory ngoba abanye benqabile ukukwenza lokhu. Ngalokhu, i-ATUS ithi kufanele uhulumende alalele izikhalazo zabo ngoba uhlupho lolu lungabe lubhahile lakwezinye izikolo elizweni jikelele. Isiphathamandla se-ATUS umnumzana Mduduzi Jubane utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ababuyeli emuva ngokukhalala umsebenzi uhulumende aze alungisise izikhalazo zabo.
Ukuhamba kwethu emsebenzini okwezinsukana kuya phambili. Amalunga ethu sikhangele ukuthi wonke akwenze. Isikhathini esiningi ukuya emsebenzini kulenze kwezikufunayo uze ukwanise ukusuka ekhaya uze uyefika khona emsebenzini uyesebenza iviki iphele. Le nyanga iyegcwala. So ngenxa yokuthi khonokho okufunakalayo kwangikhona kathesi vele akusaneli. So kunjengokuthi imali ye-transport, isikafu, akusaneli ukuthi kufaneleke. So abona ukuthi ungasebenza kumbe insuku ezimbili ngeviki uyakwanisa nawe ubhajethi udingadinge enye ukuthi uhambe. Hhayi, asiqhubekeni siye phambili. Anxa nje uhulumende ehudula inyawo ngoba uhulumende ngokwakhe yena vele kalandaba lezinto lezi ukuthi kuyalunga kumbe kunjani. Uhudula inyawo kodwa thina siyalo konke sipresa siya phambili sikhala ngoba ongakhaliwe uyakwazi ukuthi uyafela embele kwena. Vele wavela wasivula amanxeba siphefumula ngamanxeba nje kuphela siya phambili.
Kodwa libone ngani uhulumende uyawuyamukela yini umbiko wenu njalo uyakwazi ukuthi liphakathi kokukhalala umsebenzi?
Ye, uhulumende into yokuqala ngiyazi yande ukuthi thina siphakathi kokukhalala umsebenzi. Ngithemba liyezwa okwenzakalayo kwabanye lawa amadokotela sibongezathiwa ye sebexotshwe abangaka sebemisa abangaka. But thina lokhu asikwethu ngoba vele uhulumende unjalo. Xa engafuni ukuthi alungise izinto thina sifuna ukuthi abone ngikumbonisa nje ukuthi hayi asilwi asisoli kodwa ngikubonisana ukuthi ubunzima sithwalisane nini labo kabamithi amanizi abo lathi senze umsebenzi. Umsebenzi siyawufuna sibili inkosi sithi hayi xa sesiqalisile ukuhambe emsebenzini siyasukuma sihambe siyesebenza. Yena ugovernment kamithi amanizi akhe ekuthi nasikwanise ukuyasebenza lathi kwi-environment enjani e-right sisebenze singalandlala
Isimo lapho ezikolo sinjani? Siyabona ukuthi abantwana baphakathi kokubhala imihloliso.
Ukukhona sibili ngoba sokuyindawo yokuthi aba ukhokheli wesikolo abone ukuthi abe le arrangement angayenza ukuze umsebenzi wangkhona uqhubeke phambili ngoba akula lapha angathatha khona imali abanikelwani ukuthi abuye athini.
Kodwa abanye ababalisi bakwezinye inhlanganiso bayasebenza.
Ye, but thina besifisa ukuthi ngaye uteacher wonke nje kungalani lokuthi kumbe ngeyathuzi kumbe ngowani ngoba ipay igovernment ayi-employer ngama-teacher athuzi. Labona bebelokuzabalaba kutholayo. So into yokuthi bona babetshona begubuzela amakhanda nje bephakathi kokuthi bekuvukukuthi akuncedi. Abaphume egceke nje bezinto zabo abazisi bebemelele amalungelo abo njengesisebenzi. Impilo ibalungele ngoba bona uyawesinga wathayini.
Lo ke ngumnumzana Mduduzi Jubane isiphathamandla senhlanganiso ye-Athuz ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 esegogwe. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Yena uhulumende ohlezi egcizelela ukuthi abantu babekezele ngoba kulenhlelo ezithile asazisungulayo ezokuvuselela umnotho welizwe. Ngemva kweminyaka emibili abebutho besuse umnumzana Robert Mugabe esihlalweni ngodli, izizalwane zeZimbabwe leSouth Africa zithi selitshabelele ithemba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa angene ayenze okungcono kulomgabe. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Mhlaka 13 Lwezi 2017 kwathi ngokumemetheka kwendaba zokuthi imota zempi yebutho leZimbabwe National Army sezilubhekise esikodlweni selizwe ukuyakhipha uMugabe ngodli esihlalweni kwaba lenjabulo enkulu kuzalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Ngelanga elandelayo kwaqhamuka injabulo enkulu kuningi labeZimbabwe njalo kwele South Africa sokwenziwa isimemezelo ngabebutho besithi sebekubone kufanele ukuthi balungisise umumo elizweni ngoba ababehanqe uMongameli bamtshelela eceleni. Lokhu kwalandelwa ukuthi mhla ka 21 Lwezi 2017 uMugabe ethule isaziso sokuthi usesehla esihlalweni ngokuphazima kweso kwagcwala phama ezitaladeni zeGoli lakwezinye indawo izinto zamakhumilili abeZimbabwe beveza injabulo emangalisayo. Ngemva kweminyaka emibili uMugabe engekho abeZimbabwe labo bathi le intokozo eyadlaliswayo njengoba impilo isinzima okwedlula eyayikho khona ngesikhathi sikaMugabe. Abanye bathi kwakungaqondanga ukuthi abantu bajabulele isenzo semutho lesi. Kodwa umgcini hlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana ngabutho Mabhena uthi akavumelani labatsho njalo.
Izizalwane zeZimbabwe ngo-2017 ngo-November zazijabulela ukuthi uRobert Gabriel Mugabe owayese engupresident okufika iminyaka engu-37 wayesekhitshwa embusweni. Abantu babengathokozeli ukuthi kungene Emmerson Mnangagwa kodwa babebona kulithuba lokuthi kube lotshintsho kwezombusazo lemnothweni elizweni laseZimbabwe.
Ingcitshi yezombusazo umnumzana zinzomoyo uthi phutha laba ngelokucabanga ukuthi abangenayo bazabusa ngcono bona labo bevele bengabe bandla linye lomgabe.
Lapho abantu abangabe baphambanisa khona yikuthi ngelanga kusiyabuthanwa uselebrethwa ukuthi uMugabe afukwe kube yilast push. Abantu kwakungamelanga ukuthi bakwenze lokho ngoba kwasuka kwasekubonakala engathi bathi bona ikhu iright.
UMabhena uthi ngemva kokubuswa ngocuku okweminyaka, ukubulawelwa izihlobo, ukudliswa imbuya ngoluthi kungelamsebenzi, ukubalekelwa kwelizwe izinkulungwane zabantu goqela labakhubazekileyo emehlweni, kayikho enye into engenziwa ngaphandle kokuthabela ukususwa kwembangela yalezinhlupho.
Ukuthatha kwamasoja kwakuyiyo indlela eyayiqondile kodwa kokwasuka kwaba lephutha khona ukuthi kawuzange kube lesivumelwano ukuthi nxa sekuphuma uMugabe kungenwa njani embusweni, umbuso uqhubeka njani, ngoba kwakumele kube lohulumeni wenkazatho owawuzokwenza ukuthi kulungiswe udaba lokuya ekhethweni, lokho ngolwasemzini esingathi ngama-electoral reforms, njalo kube le ndlela yokuthi kuvuselelwe umnotho.
Intsha yebandla lezapho uMnumzana Canisius Nkala uthi uZulu akufanelanga asolwe ngokuthokoza akukhombisayo, ngoba awakhipha umgabe laba baziqokisa isikhumba semvu bona besazi mhlophe ukuthi ngaphakathi bazimpisi.
Siyabona ukuthi uMnangagwa kwakuyikuba ngumuntu wayefuna ukungena nje embusweni kodwa engala plan, nelakathese kakwazi ukuthi uyenzani. Akekho umuntu omjabulelayo ngoba phela nabantwana sebebaleke ekhaya, kusela lutho sekuwestern lesana isikhathi.
Isifundiswa seZimbabwe uMnumzana Bongani Nyathi uthi themba lonke seliphelile ngokuthi kule nguquko engalethwa ngababusayo okwamanje.
Njengoba ukuhlupheka kusiyaphambili, abasebenzi manje sebehola imali encane kulaleyo ababeyihola ngaphansi kombuso kalo wayengumongameli uRobert Mugabe. Kwezepolitiki abantu balandwa ezindlini zabo, bayabotshwa, bachaywe, banyamalale. Zonke lezi zinto izinto ezimbi eziqhubekayo ngaphansi kombuso kaEmmerson Mnangagwa.
Kodwa akisalwane seZimbabwe uMnumzana Johannes Ncube uthi akavumelani labathi uhulumende okhona usephelelwe ngamacebo.
Hayi vele wonke amazwe azahlalele inkinga zawo, so siza kulungisa lokho. It's not into a one day, yinto mpela sazohamba isikhathi ukuthi umhlaba ulunge.
Le nkulumo ekethulwa uMongameli Mnangagwa enyangeni ezedluleyo ecela izalwane zeZimbabwe ukuthi zimuphe isikhathi sokulungisa isimo sezomnotho lenhlalo kaZulu. Kodwa-ke iningi lithi njengoba ukutshengisela ukhetho lokukhonona sekwehlule kulungisa isimo, sebemele njalo uMveli Ngqanga ukuthi angenele. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi usomlomo wedalela eParliamente uMnumzana Jacob Mudenda uthi usesule isinqumo sakhe sokuba amalunga ebandla leMDC engethuleli imibuzo iziphathamandla zikahulumende eziyabe zisedale zizokwethulela amalunga imininingwane yengatsha zawo. Iphephandaba leChronicle lithi kuqhamuke budlwangudlwangu emngceleni weBite Bridge izolo, abantu befuna ukuthisa imota kade ilesidumbu sesinye isigebengu esithiwa nguKnowledge Mukachana ebesithwalisenzima izihambi ikakhulu ezeZimbabwe ezisuka eSouth Africa zisiya eBite Bridge. Umkachana odabuka kogudu ubikwa ekugongodwe ngabantu kade ezama ukubathathela imali duze ledolobho leMsina. Kuze kwabizwa amapholisa omvikela aweRiot achaphisa isidumbu sikaMkachana ukuthi sivele eSouth Africa singene eZimbabwe. Kwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kundaba elizithumele zona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sijabulela kakhulu nabe ngihlangabenefita kuyo umntwana ozile namhlanje. Kanya kovu, ito wana year 7 mwa na mate za sewa wapa tulose sanga piwa sibili 3 months ito yente se towo zena
Eli njangu Studio 7 ntando lolo shelo lapeli kuluma ngunelus mse chanspe wanchala umbo zele lo kwa wapati mba lo ilitando kunuma na yolo kushazi yango nda waza se Amerika umhlazi lo ongwe-MTC sinyamkhohlwa ukuthi bathi mba igama lakhe ukuthi le nto engayitholi kahle ngondabazo se-America ezamasenata lo befuna ukubuza ukuthi kuba yini e-America kulama-political party ayi-2 kungelakufani lakhe kuboZimbabwe ukuthi kulabo-MTC kulabo-ZANU kulabo-ZAPU kulama-independent candidate ama-political party maningi njengalapho e-South Africa. Ngicela ngimbuzele khona. Belenjani osakazi bo 7. Ayi okwelela lizwe kunzima kweZimbabwe. Awo 80s izano yayisola izaphu, isola unkomo. Namhlanje sola iMDC ayi izano siyehlulekile manje. Kwaze kube nini khala ngeopposition party. Nayo ingazibona sehluleka ikhala ngeopposition party. Yayisola izaphu. Kwathi after izaphu kweze iMDC sizola iMDC. Yona yiyo zehlulekelayo izano since kubusa yona. Hayi khona kulungile umtshazi afe ma.
Uyamarekodi today amaswafaka leyavula yini cala ukuza ngoba iwasifaka every time alezini. Kube yinamba yerongo sibe wazi. Kunjani kodwa msakazi into eyenze South Africa isizwisa ubuhlungu lathi kakhulu. Ngoba esesiphila nzima.
Njani wantu estudio seven uyaphila ha mina tolo uyamangalisele uzwa abantu bakhuluma bathi ye wathi wathi umnanga ye wayenza umnanga ubuye lapha vele ebekhona ngapho eSouth Africa uyelapha eSouth Africa vele wayesekuqala ukubulawa umgabe so lina likuthatha ngapho ukuthi lidiye so vele yona amasotsha la vele ayazi ukuthi umnanga ngophuma egumi into ecaphula amasotsha ena leyana kuba engazange kumbulalanaka kuba umgabe wahlala but iproblem uyewaqala indaba leyanaso abantu bafuze banazele ezinye izinto iphathi lekhona MDC MDC plus MDC yiliyana ethokozana kuti le MDC ifana le-DA South Africa MDC Alliance.
Awuyabona mina le ZANU PF ma ingavusa ilizwe ngempela. Hayi ngiyabona ukuthi kona izinto ziyatshintsha ngendlela elobudlwangudlwangu ngakhona, ngendlela eyenza ngakhona, ngendlela etshontsha ngakhona, ma ingavusa ilizwe lephathi leyi. Kodwa abantu bakithi cabanga nje 40 years abantu betshontsha, kubuthwa imali, kubulawa abantu, kuthunjwa abantu 40 years, kukodwa ngabantu okumele ubeke ithemba kibo banabo ukuthiwa kona bazovusa ilizwe, bazovusa umnotho. 40 years beluthi imali, kubulawa abantu, yonke into isenzakala ubudlongudlongo bonke kade bebenza. Ukoze umuntu evuke ekuseni ethi iZANU PF isebenza nzima, igovernment yeZANU PF isebenza nzima kuvuselela umnotho. 40 years betshontsha. Awungitshela ukuthi umuntu onjalo uma kungumuntu ocabangayo, umuntu olengqondo, umuntu waye esikolo, angicabanga ukuthi engakhuluma ethi basebenza nzima. Ngoba still vele babulala ilizwe laba bantu labo. Manje nje sisekuhluphekeni, sisedakeni ngenxa yabo bezinto ezizanu PF, umnanga kwaba nabo lo mgabe. Lesiphatha amandla zezanu PF amaseyila la abayalele esikhundleni bayalele kutshontsha. Ugogo labokhulu labo.
Hayi siyabonga. Thina abahlali baseSouth Africa, ubaba uNcube lo bekuvele usikhahlameza kakhulu, bekuvele siphathwa njengamasela, iy'gebengu khona ngayo, iy'gebengu zikhona vele, kodwa thina esihamba ngokusemthethweni, hhayi bekuhlukumezayo. Kodwa siyabonga khona kokuncane abakwenzayo ngobaba uMnangagwa, hhayi kuyehlula umbuso mawubuyele balungile, hhayi kuyehlula. Akubonakali lento engathi ngithi ibambe ngesandla ngithi i-one nje athe sethe wayenza. Pho-ke yikuthi ama-politicians bona uba besidla bacabangela abanye abantu. Noma ubani abangamfaka eZimbabwe bathi makabuse kuyafana, noma singamsusa nje sithi chamisa buse kuzofana, kungcono umbuso wabelula.
Linjani bantu bakastudio 7, mina ngobulawayo elobhemula. Asazi kumbeni lina liyakhetha yini abantu abakhulumayo, ngoba siyakhuluma libale kodwa inkulumo zethu lingasakhulumi ngazo kuradio. Siyacela bakithi ukubana abantu be-MDC labezanu labo bekele sidedele lathi befake enye iphathi ezakwanisa ukubana irane iZimbabwe, ngoba sesithwele nzima shuwa, siyalamba siyafa indlala thina eZimbabwe lapha.
Lawo ke ngamazwi enu balaleli bethu elisithumele yona nge-WhatsApp. Siyacela ke lisithumele imilayezelo emfitshane ukuze senelise ukuthi sethule yonke esaba sitholile ngoba sithola emningi kodwa emningi yakhona mide kakhulu chama 4 minutes 5 minutes kodwa hayi asingeke senelise siyabonga kakhulu lingadinwa kodwa lisithumele ku +1 202 465 0318
Ngemva kwamaviki ambalwa kuhluzisiswa ensitha udaba lokuthi umongameli Donald Trump welemelika wayefuna ukuthi ilizwe le-Ukraine lidinge udaka angabhica ngalo omunye wabakhangelelwe ukuncintisana laye kukhetho lomnyaka ozayo umnumzana Joe Biden andubana lelo lizwe liphiwe uncedo lwezomvikela uZulu uze wazizwela ngokwakhe ubufakazi obethulweyo emphakathini umgcini sihlalo wecommittee yeintelligence umnumzana Adam Schiff nguye okhokhela loluhlelo
the essence of what the president communicates
kodwa umongameli Donald Trump yena elokho esithi uqanjelwa amanga uqale ukwethula ubufakazi ngowaye isiphathamandla esigodlweni semelika kwele Ukraine umnumzana William Taylor uTaylor uthi okwakusenzakala kwamjiya engahlalisekanga kuhle ngoba kwakungekho emthethweni
someone who is I think performing another vital service for the country relating the facts that came to his attention the very disturbing facts that came to his attention
uTaylor uthi kwabamgceke uthi uncedo lwalumele luphiwe iUkraine lwalusetshenziswa njengesifumbathiso sokuba kucutshungulwe umnumzana Joe Biden ngele Ukraine yena uBiden uthi mpela ukwenziwa nguTrump kumele athoniswe
he's indicted himself by his own statements
Abanye abaphe ubufakazi izolo yisisebenzi sogatsha lwe-State Department umnumzana George Kent omunye njalo okhangelelwe ukupha ubufakazi ngowake wamela elemelika kwele-Ukraine unkosikazi Marie Yavanovich.
This is a very strong case of bribery.
Uyanovich uthi kulobufakazi bokufumbathiswa. Amalunga ibandla lika-Trump elama-Republicans athi Akula bufakazi bokuthi uTrump wayefuna ukufumbathisa umongameli Volodymyr Zelensky wakelwe Ukraine ngoba loluncedo okwakuthiwa wayefuna ukufumbathisa ngalo lwaphiwa ilizwe leli.
Donald Sen, Cherryo, Cherryo, Baby, ingoma eyake yadla ubhedu ngeminyaka edluleyo sidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lamhlanje uza kwethula uluhlu lwendleko zikahulumende ezomnyaka ozayo i-2020 National Budget. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-ATUS ithi abantwana bacishe baswela ababalisi bokubahlola lapho bebhala imihloliso edolobheni le-Victoria Falls. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ukuthi liyakwanisa ukusithinta njalo ntambama ngo-7:30 kumbe kusasa sikhathi sinye. Libe losuku oluhle.